sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamungela kustudio 7 ngezonto mhla ka 25 kumpandula 2022 ngukhipsi Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Umnanga kuzwile. Into yokuqala okumele sibe yazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop. Kwenze kanjani? Ngoba yibo abaqala ukukhuluma. Thina singakhuluma ngalokho. Usube kwazi ukuthi khona sebenzile.
Abakubandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York izolo bathi ukhanya ngani uzwile izigalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uma betshengisela bengaphandle kwamazwe badinga ukuthi izimbabwe zibonakale njani, azikho ukukhalela ama-sanctions na?
Bayakusola lokhu abakubandla le-ZANU PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa kumbe zizagalala umsebenzi. Sarethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ukuthi uzwile izikhalazo zabo. Kodwa bakusola kakhulu lokhu abakubandla le-ZANU PF. Bekuxokozela izolo eNew York kwelemelika ngesikhathi amalunga ebandla le-CCC etshengisela esola okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe eZimbabwe. Bathi wephula ilungelo loluntu njalo ubopha abaphikisayo mahlayana. Bakhala langokuthi ukhetho kumele lwenziwe ngemfanelo eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Abakunhlanganiso ye-December 12 Movement labo batshengisele bechudoza okwenziwa ngabe-CCC. Unumzana Tamburai Kwekwerere webandla le-CCC uthi
umnanga kuzwile. Into yokuqala okumele sibe yazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop. Kwenze kanjani? Ngoba yibo abaqala ukukhuluma. Thina singakhuluma ngalokho. Usube kwazi ukuthi khona sebezile, sebebonile, sebezama ukuthi bajike bona ilokuzeni i-narrative yabo, indaba ngokutsho kwabo. Siphumelele.
Ugwekwerere uphinde wathi
indaba ebesingayo kakhulu ibiyindaba yokhetho. Besingatsheli yena, besizama ukuthi sitshele umhlaba wonke, sazise umhlaba wonke ngendaba yokhetho. Ukuthi khona sifuna ukhetho olunjani eZimbabwe, sifuna ukhetho olusegcekeni, ukhetho oluqondileyo, ukhetho olungaseze luyenza ukuthi khona nxa luphela laphana sowuvuka indaba ezihlala zivuka zokuthi khona hayi wena wehlulekile. Yini indaba yokuqala ebesingayo naleyo? And besingatsheli yena ngoba yena simhlala simtshela uMnangagwa uyakwazi ukuthi vele sikhuluma ngani. Besifuna ukuthi ilizwe lonke umhlaba wonke wazi ukuthi khona singayiphi indaba kwendabeni zokhetho. Okwesibili, besinendaba yelukhuzeni yokuhlukuluzwa lokubotshwa kwabantu eZimbabwe. Khona manje sikhuluma uJob Skhala usentolongweni. Usithole usentolongweni. Abanye abangu-15 basentolongweni eNyakasimi. Bonke abantu abaselokhuzeni abaseZimbabwe abasezikhundleni zokuba yinkokheli ze-TPC akula ongelacala okumele ayebuyela ngalo emadaleni. So yizinto ezizama ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi khona hayi kule ndaba la kule nkinga eZimbabwe indaba zokuhlukuluzwa lokunikezelwa kwabantu.
Umnumzana Nhlanhla Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uyakusekela lokhu.
Abantu abatshengiselayo baqondile kakhulu ngoba kube lethemba elikhulu kakhulu uMnangagwa alibumbileyo eZimbabwe ngesikhathi ethatha kumgaqo ukuthi ufuna ukwenza izinto ngendlela. Bekungeke kube lama demonstration wala ngabe wenze ngendlela ababethethe ngabe abantu bamncedisa. Sebesuka lapha abantu usephendukile useyele. So ke abantu balala ilungelo njengoba kuvinjwa eZimbabwe abantu batshengisele ba right ke batshengisele bese emazweni khona ngale bahambise i-message yokuthi izinto kazenziwe ngendlela eqondileyo. So ke sibona kuyinto eqondileyo ukuthi bamkhuthaze ukuthi
yenze izithembiso ngendlela athembisa ngayo.
Kodwa abakubandla lezana uPF bakusola lokhu besithi akulunganga ngoba batshengisela ukuba bachothoza eleZimbabwe okungela ngqondo. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo.
Batshengisela sikhuluma kanje. Abalelwa muntu ukuthi bakwenze konke khonokho. Kodwa umbuzo osukhona ngokuthi uma betshengisela bengaphandle kwamazwe, badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani. Azikho ukukhalela ama-sanctions na. Ukuthi ubukhokheli bethu obukhona kathesi kubonakale nje ubukhokheli obungaqondanga. Ayikho kudinga ukuthi kube lokulezijeziso zenotho yini ekubukhokheli bethu. Okuyinto ezabulala ilizwe, okuyinto ezaphambanisa even abantwana esibakhandileyo ukuthi baphile kahle. Ezinye izinto yebo nje singazenza. Ambona ukuthi uma bethe bacela abantu bana batshengisela bekhona abhakwela kithi eZimbabwe, bangayaliswa uma bethe balandela imithetho ekhona. Eyinto ofanele lapha sinanzelele ikuthi iZANU-PF ayisile bopha abantu.
Unkosikazi Sekayi Nzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafekthali uthi umnankagwa wenza imihlangano eminingi labosomabhizimusi eMelika ukwenzela ukuba beyetshala imali yabo eZimbabwe. Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi
iZimbabwe is open for business. Isincedisile kakhulu ngoba kube lo tshintsho i-investment ebilethwa ngabantu abavela ngaphandle especially emhlweni wamaChina even la ku-Western Bloc la lelokuze labo-Russia. Wonke ama-countries analo amaningi abuyile sibili azozama ukuthi a-investe eZimbabwe ngelokuze naleyane Zimbabwe is open for business. IZimbabwe vele is open for business njengoba umongameli eZimbabwe esitsho okade kungekho khona izolo. Kodwa okunye kwakhona kubangelwa ngama-sanctions. President, ingoma yakhe enkulu eyikuthi abantu abasuse ama-sanctions eZimbabwe ukuze izizwe leZimbabwe liphile, abantu beZimbabwe bengabaleki bezikhiphela kwamanye amazwe.
UGawule uphinde wathi
umumo womhlaba njengoba ubona umi mazonzo unje, izinto zikhwele zakhuphuka, asho Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima. Yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima, sikhangela lezi zinto ezikubo Russia, ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo, hatshi indlela leyi eyalabadoda eNATO athi nayilamula inika abanye induku ukuthi batshaye abanye, abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo, besenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So konokwana kuyinto ephazamisayo kakhulu. So umnankagwa ulakho kuningi kakhulu isiphuma phakathi kwe-corona nale siphuma kiyo. Ilimaze kakhulu ama-economies. Into siyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Baningi kakhulu abantu abathi umnankagwa uchitha isikhathi ngoba balishwani osomabhizimusi abadabuka emazweni asentshonalanga abangatshala imali yabo eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zithi zizimisele ukukhalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engahluleka ukukhuphula iholo lazo. Umnumzana Neva Nyahunzi omele inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eMatureni North uthi okwamanje bahola imali eyangisayo.
Besimelele sibili ukuthi yona bazasinika at least okuncane, but sabona ukuthi kona nge-payday kwakungekalutho. Iholo zenu these days zikhanya ngani? Hayi, asisakhoni njengababalisi. So esekuvumelane ukuthi khona mhlaka 26 nxa igovernment ingakayenzeli lutho by mhlaka 26 kumele abantu bazihlalele endlini. Simelele ukuthi khona i-employer wethu at least azame ukuyenza something because imali ethi izayo kathethi vele ayisakhwani, akula lutho. Asingeke sikhwanise ukuthi khona si-report for duty from mhlaka 26 siya phambili. So simelele ukuthi khona sibone ukuthi khona kuzaba ne-reaction yini kumbe akula lutho. Ebe sihlangane njengabasebenzi behulumende ama-organizations ashiyeneyo.
Sengathi libona zani uhulumende uzalinika yini imali njalo lifuna ukuthi umbalisi kumbe lisebenze sola imali encane sihole malini?
Thina ethi ukukangeleka futhi ukuthi khona at least bangasinika imali kade siyizuza ngo-2018 around 540 US kumbe ikuvaleli nge-black market rate, at least ngaba ngcono. because the church in Malaya Tabasinia, you want to 25 years, and when I put 125, who may also 25 years of the allowance, you know, I could be that they will be if you harm. So, over which it's 25 to go on at any time, and I will keep a very close to 100 to be there. And then, third way, 100 years, you know, around 50,000 RTGS, and 50,000 RTGS, you know, this is a very high thing you need to. And I can only open, I can't give them to the retailer. It is around 3,900, which is almost 4,000. So, China, if you have at least about 60,000, about 40 kgs, already, it's 12,000 is going into the retailer. When I find cooking oil, when I find yama, when I find this chevo, it's very absurd.
Unuzana neva nyawuzi umele IPTUZ esabelwe ni 72 North stokelaye ese wange. So wange ni kusikaba Iceland Live. Siku sikangele zwela kwa manye mazwe kwa mafichane. Unuzana seki Lavrov opete uhlangothi lukahulumende. Ulibona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abaze abakhulumayo abatele Russia lenza ubuchapa kule Ukraine kuzokuqhutshwa ukhetho lwe-referendum ezabelweni ezigoqela iDonetsk. Bayavota kwamanje ezabelweni lezi ezihluthunwa ngele Russia, kubika abezindaba abe-Reuters. Abantu abaningi batshengisele kwele Angola emgwaqweni izolo besola indlela owaqhutshwa ngayo ukhetho libandla elibusayo The People's Movement for the Liberation of Angola elanqoba kukhetho lolu. Kodwa bakubandla le UNITA bathi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Abakudala le Senate kule Melika bathi kumele kuvinjwe ukwenziwa ngumnumzana King Jong-un wakwele North Korea olulonga ngamandla izikhali zenuclear. So kwisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sikhuluma ngomgubho wenkosi uMzilikazi. Njengoba-ke siyakwazi ukuthi usuku lokuthona kwenkosi solwajabulelwa ngabantu lwadlula, so-ke uya phambili pho kuyenziwani. Ukuze sihlaziye udaba lolosi lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela uhlelo Ngwenya.
Ngiyalibingelela babuduke abasakazi bonke kanye labalaleli bethu.
Ye, akusitele ukuthi pho kuyenziwani kuyo phambili la.
Bengingajabula ukuthi alube singabambana ngamandla, siyekele nje ukungaboni ngasolinye. Kodwa nxa sekusiza enkosini uMzilikazi nje, sithi nje sonke umbumbi wesizwe, sihlanganeni sakheni izinto ezizakwenza ukuthi kungaphinde futhi kukhohlakale ukuthi kwake kwaba nenkosi ebizwa kuthiwa nguMzilikazi. Njengoba nanamhlanje siyaziqhenya nje siyisizwe kungenxa yayo inkosi uMzilikazi. Bengingafisa-ke ukuthi njengoba ubonile bekukhona ngisho namatshitshi laphana, izintombi ezisesencane zikhuthazwe, kube labomama abazazikhuthaza ukuthi zizigcine zizintombi nto. Lokho futhi kuzabe kuncedisa lokutheni zivikeleke ezifeni lokuthi zithole abantwana zisesezincane okuzajika kube luhlupho kuzo. Kuthi la majaha futhi lawo futhi afundiseke ngendlela efanayo. Kukhuthazwe nje ukuthi silandele, ungananzelela amasiko nxa ngalandelwa ngendlela eyiyo. Kulokhu kuhambisana lokuphepha, ngoba ziningi izingozi amasiko asinceda ngakhona lapha okuthiwa lokhu akubanjwa. Ngoba kudala kokuvele kuthiwa kuthiwa into nje iyazila, xa usuze igama lokuzila uvele ungabusayiti into leyona. So kuhambisana namasiko. Ngingajabula-ke ukuthi ama-leaders wonke kwezamasiko labo bonke abathintekayo bebambane, into leyiqhubeke iye phambili. Nalapha emhlahlandlela besifisa ukuthi ngabe kungaba lesakhiwo mhlawumbe esingaba yisakhiwo lesane sizokwenza ukuthi labafikayo noma singasekho emhlabeni babekwazi ukuthi kwakuwumuzi wenkosi. Nxa kwenzeka labosomlando bethu benze ukuthi kwakhiwe izinto ezizobonisa ukuthi kwawona umuzi wenkosi wawumi kanjani.
Isizwe isizwe samthokazi ngenkosi, so-ke kakabekwa pho nxa ingekho inkosi kugcinwa njani konke lokho?
Lapha ukhulume inkalakatha yendaba. Nxa usithi isizwe, kuvele kule sitho esithi isizwe yisizwe ngamasiko aso, isizwe yisizwe ngenkosi yakho, inkosi la inkosi ngabantu bayo. Luhlupho kakhulu lapho. Kodwa-ke besicela ukuthi-ke abathintekayo nxa sokusiza ebukhosini bazame ukuthi bananzelele ukuthi lento ayikhondanana namakhumane kuphela ikhondane nesizwe sifuna ukuthi bame endaweni eyodwa babeke ecelele ukungavumelane baphume lento eyodwa ngoba isizwe sifuna iganda isizwe sifuna ukuthi sibe lomholi ozalandela yiso sonke isizwe
yeyikodwa siyakwazi
ukuthi kube lokwehlukana esizwe
siyakwazi ukuthi ubukhozi vele buyabangwa so nxa kunjalo okujowe lapha ukuthi kumele kulungiswe
ngempela ngoba uzananzelela ukuthi amantungwa yiwona asinika inkosi kunamhlanje nje nxa bona sebevuka sebesibekela phana sebejika futhi sebesima ngonyawo lolodwa kudala lokho okuthiwa ngesilungu i-confusion ngakho ke abazama ukuthi lokho sesikwenzile singasabuyela emuva sambe enziye phambili
lapho ke lizwe umnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa baba Ngwenya
siyabonga baba Mbuso
abadala
sike sizwe ezokholo lwesiKristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lwanamhlanje
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele isihloko sendaba esokuba kambe abantu bangahamba isibanga esingakanani nxa bethandana bengakachathi lapha ngikhangele abatsha ukuthi nxa usese umuntu omutsha lisalungiselela ukuba lichade lingahamba isibanga esingakanani ekuthandeni kwenu asibaleni kuDaniel ichapter ka 1 iverse ka 8 ithi yona Kodwa uDaniel wazimisela ukuba angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi langewayini ayelinatha. Ngakho ke wasecela induna yabathenwa ukuba imvumele angazingcolisi. Siyananzelela ukuthi iba khona imibuzo eminingi ebantwini abatsha abane bebuza ukuba kambe singaya emacansini nanxa singatshati. Yonke leyo mbuzo iqakathekile ukuthi bekhona ngoba iyasinceda ukuthi abantu bazithibe njalo bacabange ngokujulileyo. Into yokuqala okumele ibe yiyo esikhokhelayo ilizwi lenkosi. UPaul nxa ekhuluma kuTimothy uthi yena nxa ukhangela abadala loba bengaso bazali bakho bathathe ngokuba nguyihlo lonyoko. Nxa ukhangele abesifazana abancane kulawe kumbe abalingana lawe bathathe ngokuthi ngodadewenu siyakwazi ukuthi umuntu angacabanga ukuthi nxa sengiphakathi kobudlelwane bokuthi ngithandana lomunye umuntu sihlukisele ukuchada kwehlukene lokuthi ngidlelana njani labantu abangabafowethu kodwa ilizwi likankulunkulu lapha liyasinika umlayo nxa likhangelana lini elithandanayo lingatshatshi kumele likhangelane ngendlela ehlambulukileyo ngendlela engalankanuko phakathi kwazo ngendlela elobungcwele phakathi so ngakho umbuzo lo kumele sizibuze ukuthi yonke into ofuna ukuyenza nxa lithandana lingatshatshi ilokuhlambuluka na ilobungcwele na phakathi kwayo iyaphakamisa ilizwi lenkosi kumbe lithiya selise phakathi kwehlazo ngakho abantu abatsha abaningi siyakwazi babethisakala imizimba ngenkanuko lokunye kodwa ilizwi kankulunkulu lithi kumele uzithibe ukhangele lo oyabe uthandana laye njengodadewenu kumbe njengomfowenu okwesibili ilizwi kankulunkulu lithi lona vele wona umtshado ungcwele kutsho ukuthi nxa kuyiwe emacansini unkulunkulu wakubekela kube yinto eyenziwa emtshadweni ayisonto kumele iyenziwe ngaphandle komtshado yikho sibona ukuthi yonke into le yenziwa ngaphandle komtshado kuba lo dubo umdubo eziningi sokusiba lo mntwana sokusiba lesisu abantu bengalungisanga kuhle izinto sasibone kuzethwa naye kulo mntwana otholakele elahliwe umama akumbeke etoilet wabaleka ngomtshiye egodini ngomtshiye ngaphandle kwegedi lechurch kutsho ukuthi ngabantu ababe sebenze ezinye izinto ongamelanga bazenze isikhathi singafiki ibhayibheli lithi yonke into lesikhathi sayo kulesikhathi sokuchata kulesikhathi sonesi sokuba lithandane lingatshata lezinto ezenziwa ngaphandle komtshato lezinto omele zenziwe phakathi komtshato. UNkulunkulu lenhloso ngomtshato ukuba umtshato ungcwele njalo umtshato kumele uhlonitshwe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu kuba basize. Nkulunkulu wami, ilizwi lakho liqondise, ilizwi lakho libe yilo eliba isibane esibakhanyiselayo kulabo abasafuna ukutshata bethandana. Bancede Nkulunkulu wami babasigcine beze betshate umtshato ongcwele oyisibusiso kumuli, oyisimusiso ezigabeni zonke lasebandleni lakho. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathina lokusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanjuse dulela okwenzakale namuhla eZimbabwe.
Nazi impumelelo yemidlalo yenguqu esigaba seCasilaka Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leDynamo linqotshwe nge-1 kanyanga lengezi Platinum Stars kuthi iqembu leBulawayo Chiefs litshayele eManyika Diamonds nge-1 kanyanga. Ikanti iqembu leTrang United linqobele iRentals nge-1 kanyanga. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe liphutshe elisendaweni yesithathu kumncintiswano we-ICC T20 World Cup Qualifier ngemva kokunqoba elikwenze eThailand ngamaranza ayisikhombisa namhla emini. Iqembu leZimbabwe libe lamaranza angu-118 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha kuthi eleThailand lona lenelise ukubuthelela amaranza angu-111 lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha.
Kusenjalo uSidney Green owayengumdlali wenqindi okwamanje osengumqeqeshi womdlalo lo uzama ukulolonga abashazi eliziwayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo kudaba.
UGreen usevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngakalithi boxing mile, ngilevele. Dala labafana sikhona ukudlala, ngasenjoyini army. Manje ngisenjoyini army abangani bami batshele omkhulu weLlewelyn Barracks. Kuthi kulo kushomi osebraid ukuthi angugreen bathi mbise la bangitata bangihambise eLlewelyn Barracks ngaqalisa khona kufana ha boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengaphunga ukudlala lam and babebisa ama-rugby player ama-giant amakhiwa ngibathayeni not even a minute. About 10 of them, this is one after the other. But
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional, but you can take the professional. Ringo Starr. Yeah. All kid power in them, I should train with them. So Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Solo fight, Michael Papala, kid power, I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayeyingqungquthela esigaba seheavyweight elizweni.
Uthamo yangazi. Uthamo wabuya efuna amathini futhi ngimhlele. Manje wabuya, wathi ebuya, kanti ubuya efuna ukuthi ayisparing nami. Manje ngathi kahle ngifundise umfana iboxing. Ngamfundisa iboxing.
Ngintathela izindaba yemidlalo elodumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake badlala umdlalo wenqindi bephenduka kuwo bephatheka kunhlelo zokuvuselela.
Kuhle ukubona abadlali bomdlalo wezenqindi abakudala abama-1980 abanjengabo Sydney Green bephenduka sebengabalolonga abafana abancane beqhuba phambili imbali yeqembu lalilodumo okwakuthiwa Young Arts elaphrojisa abadlali abaningi abayibo ababe uphethe umdlalo kusigaba semathebheleleni zama-1980s. Uselabafana abambalwa walaba esingathi ngabazukulu ngabesikaradini. Kuhle ukubona umdlalo kungasiwo wabansundu kuphela kodwa kuleminye imihlobo. kakube phambili ngomsebenzi wakho muhle.
Iqembu leYoung Arts Boxing Academy belingelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano wengqindi yophutshelwe kobulawayo ngomgqibelo okubizwa ngokuthi yi-National Boxing Championship. Umzukulu kaGreen uJayden Joseph ngomunye wabadlali obekumele laye adlale, kodwa lo obekumele adlale laye wesabile ukungena enkundleni. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Ngibingeleli kini nonke balalela bahle. Sakazwana omuhle lo bulisa ngqobile ngokwamthimkhulu. Ngiphuma lapha enyaje emngcoleni yenkayi negogwe, ikho nje lapha engikhulele khona. Ngicela nami i-support isuka kunina, ngoba mina ngilutho ngaphandle kwenu. Nami nje ngicela ukuthi linginikeze u-support. Ngiyatholakala nje kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, ngaya laphana naku-Facebook uthi uGuluva weSintu Music, uyangithola naku-Instagram nakho ngathi uGuluva weSintu Music uyangithola, uye naku-YouTube futhi uyangithola futhi nakhona, uyangithola ngokuqile wakwamthimkhulu. Bengicela nami bafowethu nanibodade kini nonke nje, bengicela i-support ukuthi nami ningisupporte, ngoba nami ngisayifikela nje emculweni. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu Jakalekaya, sikufisela inhlanhla khonapho ke ngoGuluva weSintu. Singagqiba uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York kwelemelika izolo bathi kukhanya ngani uzwile izikhalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bayakusola kakhulu lokhu okwenziwe libandla le-CCC abalandeli bebandla le-ZANU-PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa emigwaqweni kumbe zikhalale imisebenzi nxa iholo labo lingakhutshulwanga nguhulumende weZimbabwe. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalisa umthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.